umkhuhlane we corona virus usungani uyaqansa lapha elizweni liyaxwayiswa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjenge flu yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu kokuthi banombolelo amakhovula lapha umuntu ajiye khona umkhuhlane lo liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu lawechukela langaphi ngaphi lokhu kuyingozi enkulu kakhulu liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelana kuyingozi embi kakhulu umkhuhlane suqalisile ukubulala abantu liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lihlale phansi
ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka dokotela Ngwenya
umkhuhlane lo yiflu njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba umqando liyawubona kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivigoroni bexokozela emalayinini lokulandela abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende ama-lockdown regulations abakulaleli lokhu abantu balokhu besenza ivigoroni bephefumulelana eduze khonapho yikho-ke umkhuhlane njengoba iyiflu inje hayi izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.